kuyabe kukhangelela ukuthi uza akhangela umumo wendlela izinto ezimi ngayo elizweni, ikhangela into ezifana ngejikelele lempilakahle, le welfare yabantu, ikhangela nje jikelele ngezinto ezifana ne-employment, indlela yokuqatshwa, indlela abaqatshwe ngayo abantu, employment creation ngaphakathina kwelizwe. Ikhangelela ukuthi umongameli ekhulume ngendaba zokuthi izimali, njengoba kulezimali lezi ezitshe ezikhona zizasebenza njani, kulama negative consequences ezimali zona leziyana, siyabe sikhangelela ukuthi sizwe ukuthi ngokubona kwakhe izimali leziyana zizayenza njani ukuthi umkhonomi ukhule. Now ukuza kukamdala uMgabe akazange eke eqambe ngezinto zona lezo, ukhulume nje ngezinto ezifana nokuthi ukhangelela ukuthi izulu lizakuna, abantu kabakhulekele izulu. Ukhangelele just the same old story nje, izinto ajayele ukukhuluma ngazo zimaaffect, but sibisibili hayi isipithi sikaMgabe kayisiso abantu akade besikhangelele. Njalo abanye esibe lethuba lokumbona seduze uMgabe besikhangelele ukuthi mhlawumbe siza kuzwa nje ezama ukuthi etshele ilizwe phela ukuthi ngendlela esengikhule ngayo ngibona angani ngingachiya engxenye prophet ngomnyaka ozayo, ngoba iqiniso elaziwayo Chris ukuthi uMgabe usekhulile, akasekhulile kathesi ukuthi noma ukuhamba yedwa akasakwanisa umuntu osehambe banjiwe.
Sizwa ephathe udaba lokubana kwezokwethekelelwa i-tourism kungani kube lenguquko kuthuthukile, ungathini wena njengomuntu ovela endaweni layo eyethekelelwayo?
Uyabona ukuthi nxa sikhuluma nge-tourism Chris, esikukhangeleleyo nxa kuthiwa khona i-tourism siyengezelele. Thina esihlala siseduze lefolosi siyakwazi ukuthi kwengezelela kwe-tourism kubonakala ngabantu beqatshwa emsebenzini, kuleyo msebenzi edila ngezezethekele efana namahotela, efana njalo lakuma-transport transfer company operators. Sibona njalo labo abathengisa okubazwayo, labo sebetshengisa ukuthi ibhizimusi isikhona. Kodwa esikwaziyo lakathesi ukuthi efolosi abathengisa okubazwayo lakathesi kabala mali behluleka noma ukuthi kebhadalele abantu ababo izikolo, ngabala lapho abangaya khona, kabala kabazi ukuthi bangenza njani, abadinga umsebenzi, umsebenzi lokhu ingatholakali. Actually sesibona abanye bengani bayamiswa, labo abaqathayo abayibo abaqathayo abamahotela lamanye ama-companies ukufona sebehlisa inani.
Sizwe njalo ephatha udaba lokubana uhulumende uza ngezelela imishini yokugaya amandla kagetsi, ukubona njani lo?
Uyabona ukuthi uMgabe into akade zama ukuyitho laphana ngamafitshane ngeyokuthi bazayengezelela ukuthatha izikwelete.